lokho mfowethu ukudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe izera umthetho wayo ivele ivama ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko ngaye nje bayekele khona nxa kuthiwa khona into iyehla nge 5 cents kumbe nge 10 cents hayi khona i-cent elodwa akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni impahla ezisemavinkilini
ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela
phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabusabhuka abasekhaya uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yezimbabwe kuphela na kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe yikho kwenza amazwe wonke nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo iyabe sigcinwa nje emabhenki umuntu eyiguqula nje itshise nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngamaletha ukukredit so lokhu abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini ngapha banyathele emanzini akuncedi lutho yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ixotshe iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha lokhu ekuphambanisa yena
ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009
angiboni ukuthi ihlandla lakho nalizafika lelo ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola leAmerika kuphela izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000 amasosha amapolisa abemajele lamatitsha lamanesi lamadokotela baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle okwesibili ukuthi urhulumende wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo ama-services akhe iy'mpahla zakhe ukuthenga ama-vota kana ukhetho akwenzayo abantu uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo iprinting yalapha nxa kuzakuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyakeza okwakhathe mfowethu angiboni ukuthi uMthuli Ncube loJohn Mangudlalo emasomnangagwa bengavuma ukuthi ibond not the RTS ikhishwe emzini.